sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 ngompandula 2016 nguntungamili Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Awusoze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga lezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabe isisinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangutska uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le-European Union athi akatazwa ludlakela osoluqhamuke elizweni lubangelwa ngamapolisa achaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangutska uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe siqalile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo lanxa nje inengi lisithi kalifuni imali. Esethula umbiko wakhe ophathelane lokusebenza kwemali namuhla uMangutska uthe isisindo semali le egoqela i-$2 i-$5, i-$10, le-$20 sizalingana nje lesemali yeMelika. Yonke le imali yephepha. UMangutska uthe uhulumende uzaqala ngokwethula i-$2 le-$5 ebese letha i-$10 le-$20 ngokuya kwesikhathi. Kusiyaphela umnyaka, umnumzana Mangutska uthe kuzabe so kule mali le eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 million. UZulu sekubeke sobala ukuthi kayamukeli imali kanti ingcwethi kwezenotho lazo zithi izahle iwucobodise umnotho welizwe wona ovele ucuba. Enye yalezi ngcwethi ngomnumzana Rejoice Ngwenya esixoxelaye.
Ngiyiqinise ukuthi phela siyazi ukuthi abantu bezana uPF phela inhliziyo zabo zele zibalolunya. UZulu wakhuluma wathi yena ama-bond notes abawafuni. I-industry yakhuluma abalungisa izimpahla abathengisayo ngaphandle kwelizwe ngoba bayaziyo ukuthi imali isebenza kanjani. Kodwa abantu bezano kabalaleli nxa abantu abanye bekhuluma. So bangaze bayelethe sesiyazi ukuthi ngosanqondo bazayeletha kodwa nje izaphambaniseka njengalokhu okwenza khona ama-market notes akagono.
Uthe njalo isisindo sama-bond notes sizabe silingana lesisindo se-dola leMelika. Kuza kwenzakala njani lokho?
Awusoze kuzwakale ngoba ukusinda kwemali akuqondananga lezangoma ukuthi isangoma siyahlala phansi sithi khona imali iyabe isisinda. Ukusinda kwemali kwenziwa ukuthi impahla ezilungiswayo elizweni ezithengiswa ngaphandle kwelizwe umumo womnotho umi kanjani. Imali abayithembileyo e-US dollar le ivele isindiswa ukuthi i-America le-China ibe bathwele imali yakhona bayathengisa izinto eziningi kakhulu abazi-exportayo. So ukuba isangoma ukuphungukhuluma nje ukuthi imali ama-bond notes azalingana lama-US dollar akuncedi lutho ngoba imicabango yabantu abayisebenzisayo abuzelwe eZimbabwe yeza demayina ukuthi ukusinda kwakhona kunjani. Aso kuphela ukuphungukhuluma njengesangoma okwama-profit.
UZulu siyazi wayesala ukwamukela imali yama-bond coins kodwa wagcina siyamukela ngoba intshintshi yayihlupha. Asisoze sibone kusiba intonye yini imali entsha lebuya.
Ngiyiqinise ukuthi into ezikwenzeka izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi intshintshi yayivele ihlupha ukuthi ungangena esitolo o bakunikeze intshintshi ezi-wits. Okwesibili ukuthi ama-coins esasiwasebenzisa amarandi lana ayesengathi sesehlika ngoba emashopu athi behlupha sebewakhombetha. Ukuthi sikulinganise lokhu lokuthi bemukela ama bond coins kuthi baza kwemukela ama notes ngaphambathiya ngoba phela ama notes sebechithi khona yabi imali ezwayo bayebe seyifaka uhlalalolwana elama agri dollar bills so lokho ngamakhast akusezokwazeka engcenye uzulu bazayimukela kodwa njengochukati eyade kuthi i-industry yavele yathi khona hatshi amalotsi asiwafuni kusobala ukuthi labalaleli ukuthi uzulu uthini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxela eseharare. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi bekungamelanga uMongameli Robert Mugabe aye emhlanganweni wenhlanganiso yamazwe azimele wodwa e-Non-Aligned Movement Summit oyenzelwa kweleVenezuela. Abaxoxele Studio 7 njalo abaphendule imibuzo efakwe ebulenjini be-VOA Ndebelele VOA Studio 7. Bathe kuyamangalisa ukuthi uMgabe usemhlanganweni lo lona ilizwe libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho. Abanye balabo abazondiswe yilokho ngumelisa moyo uFakazi Maramba uDumisani Mdladla uVengayichipamba usimelokuhle Ncubela abanye abathi baliqiniso lokuthi uMgabe uzatshona isitshayele amangqetshane emhlanganweni lo. Bathe lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. Asenelisanga ukukhulumisana lamalunga ebandla leZANU-PF ngalokhu. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo izijeziso zenotho ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga okuncindezelwa kwabantu bePalestine lokunye okuthiyeneyo. UMgabe ukhangelelwe ukuthi esuka lapho uza kuya edolobheni leNew York khonapha eMelika lapho azangena khona umhlangano weUnited Nations. Umhlangano lo ubizwa ngokuthi United Nations General Assembly ukuze sihlaziye okwenziwa yi-Non-Aligned Movement njalo lesimo senhlanganiso le emhlabeni jikelele. UGibbs Dube wa Studio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Inam yafonya kusese kwakule Union of Soviet Socialist Republics USSR United States enye ifuza udaba lwamakhomanisi kwi-communism, enye iphusha i-capitalism okwagcinaa i-cold war. Kodwa kathithi i-USSR ayisekho, ukulwisana nekhomanisi akusekho. Okwakathithi irelevensi hayi seyithandabuza kakhulu ngoba isimo somhlaba sisaguquka.
Singathi-ke nxa sikhangele khona ngale-ke umongameli uRobert Mugabe useVenezuela ukhona ngale-ke ku-NAM Summit, kambe uyaphathelana eZimbabwe?
I'm born with I'm not supporting anything. Ngoba nxa sikhayela nje kathesi iZimbabwe sikhuluma nje i-economy nje imikali uthina masa lo musho bayaphikisana ukuthi ama-civil servants bazabhadalwa basoze bebhadale bayathola i-bonus basoze bethola i-bonus. So kumqoka ngoba oqakathekileyo yokuthi abuye lapha alungise. Nxa kulungise ngoba kusalungiseki lokho ngeke walungiswa nguye. Kulokuthi abelokhu ehamba nje bhodo umhlaba wonke ekhaya ngapha umuzi usitsha.
Kulakho ukuthi kukhulunywe ngezijezu zenotho lezi ezafakelwa amalunga ezanu-PF. Kambe khonokhu-ke kungabe kunceda ngani eZimbabwe?
Yayikho esikushoyo khona lokhu uthi nxa sikhangela kathesi nje iningi labantu baseZimbabwe bayahawula, abasebenzi, abaholi ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa sithola ukuthi abantu abalutshwana nje izimo lezi lutshwana zishona zibhoda umhlaba wonke kukhanya balezi mali eziningi thola ukuthi enxa kusebenza imiliyoni nje ngenyanga kuze abantu bebhoda umhlaba wonke kodwa abantu bengasebenzi ama-civil servants bebethenjiswa ukuthi asoze behole i-bonus yabo. So khona lokhu kutshengisela ukuthi akunamathuba alingeneyo kwele Zimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Amalunga etale le European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lobangelwa ngamapolisa asehlezi echaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Lomanyano wethu leyo mbiko othi wethuswa njalo yikumiswa kwabantu ukutshengisela okwenziwe ngamapolisa eHarare. Lokubotshwa mahlayana okwenziwa abalembono ehlukene likahulumende. Lomanyano uthi ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule bonke ababotshelwa ezombusazwe. Ngalokho i-European Union ithi izafaka ezinye njalo izijeziso zenotho ezingasuswa uhulumende aphiwe uncedo lwemali nxa kungaba lo mahluko kwezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Kube lokuxokozela emhlanganweni wenhlangothi ezehlukeneyo ezilokwenza lokhetho owe All Stakeholders Meeting eHarare namuhla ngemva kokuba abamabandla aphikisayo befune impendulo kunhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kundaba ezibakhubayo kakhulukazi eziphathelane lokuvinjwa kwemihlangano yabo ngamapolisa. Kubika uMavis Gama.
Hello, hello. I am a stakeholder just like anyone else. I have the right to speak.
Lo ngumsindo oqhamuke ngemva kokuba iziphathamandla zezek zizame ukuvimba omunye wenkokheli yamabandla aphikisayo uMnumzana Themba Mliswa obefuna ukwazi ukuba abenhlanganiso yezeki le bayakhuza na amapolisa lapho bavimba ukuqhuba imihlangano yezombusazwe. Kuphoselanwe aqatha abamabandla aphikisayo befuna imibuzo kaMliswa iphendulwe ngabezeki besala ukuba abebandla lezanuPF baphendule lumbuzo. Uhle wagqitshwa lomhlangano ngenxa yomsindo. Abakade besemhlanganweni lo bamangele bebona amapolisa ohlangothi lweriot esethelekile khona okuyinto kade kuvele bekusola. UMnumzana Rodney Takaruza owe Transform Zimbabwe ngomunye wenkokheli yamabandla aphikisayo engene kulomhlangano utshengisa ukudana kwakhe ngesenzo samapolisa ethi besingekho isizathu sokuba babonakale kulowo mhlangano.
Izeki yayikhangele sibili ukuthi amapolisa afike bababizile ukuthi babuye lapha ukuthi bayithusele abantu. Thina silezikhalazo ezinene esifuna ukuthi izeki ilungise isizwe ukuthi ibeke kuparliament. Umuntu uyakubona ukuthi izeki ayikho independent. I-constitution lapha ijekile akula independent. Ukuthi iZEC is independent ngamanga. Iyo into sifuna ukuthi silungise singakafike ku-2018.
Uthakaruza uthi okwenzakala emhlanganweni walamhla kumkhathazile kakhulu.
Vele i-agenda eyalamuhla asibambanga ngisho. Akula into sibambana esikhulume mayelana le-agenda yalamuhla. Ayiphumelelanga. Ngoba kukhanya sibili ukuthi iZEC layo ifike lapha sibili ikhangela ukuthi i-chaos ibe khona ya ingafuni ukuthi ingenje abantu ikhulume labantu ngama-stakeholders.
Wengeza ethi osekusele kuphela ukuqhubeka bengena esitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo abamabandla ezombusazwe aphikisayo lingekho ithemba lokuba izokuba khona inguquko kundlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni.
Ngibona into eseleyo khathesi ngeyokuthi sihambe esitaladeni siye demonstrator. Yo interested ukuphela. There is no any other avenue. Akusela enye avenue. Sicaphukile, sicaphukile ukuzwayo. Lokho asisakufuni, asisakufuni. Kumele umuntu wonke sibili abone ukuthi singenza ama elections. Lo mlayezelo ungaka lunyiswa. Akule into siyabe sikwesti time. Akusela into ikhona.
Umnumzana Henry Chimbiri obemele ibandla le MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube ukhala ngenani labakade bemele ibandla lezanu PF lanxa bezek babenxuse amalunga amabili ngabandla linye. UChimbiri uthi isimanga kuyikuba bebeyisitshiyagalolunye abavele ebandleni lezanu PF. Umgcini sihlalo wezek uJustice Rita Makarau ugqibela umhlangano kungekho zinqumo ezithethweyo ngoba uxokozela kwale kuqhubekela phambili abebandla lezanu PF beqinisa elokuthi bafuna ukuphendula imibuzo ebibuzwa yinkokheli yamabandla aphikisayo abaveze ukuba kumele kube ngabezek abaphendula imibuzo hathi ibandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seNorton kukhetho lwe-by-election umnumzana Themba Mliswa uthi uzaphatheka kuphela nxa kungabunjwa iqula elizahluzisisa izehlakalo zodlakela kulesi sigaba. Umliso oveze lokhu emhlanganweni awenze le ntatheli izindaba namuhla ngamalungiselelo okhetho lolu oluzaqhutshwa mhlaka 22 kuyona le kunyanga ezayo. Kubika uMavis Gama.
Leli qula okumele libunjwe libalisa amapholisa, abenhlanganiso yamalungelo luntu, abeZimbabwe Human Rights Commission kanye labohlangothi lokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC. Lokhu kulandela ukukhuthazwa yimpumela yokucwayisisa okwenziwa kulandela ukhetho lweHurungwe West okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo kulezehlakalo zodlakela. Umliswa uthi iZEC kukhanya ingazinikelanga ukukulandela lokho okumunyethwe yireport yalokho okwenzakala kukhetho lweHurungwe West nyakenye lapho ancindisa wanqotshwa. Umliswa uthi uleqiniso lokuba uzonqoba kulolo khetho lweNorton lanxa amapholisa ephazamisa ukuqhutshwa kwemihlangano yakhe. Umnumzana Mlondolo Zindlovu ngomunye ovumelana lombono kamliswa phezu kokuba kulungisiswe konke okudingakalayo anduba kuyiwe kukhetho.
Kulungile nxa sithina kasozangene kukhetho nxa lezinhlanganiso zingazange zihlangane zikhangele i-report elethwa yiZimbabwe Human Rights Commission. Singakhumbula ke i-commission le yabekwa ngupresident yanangokwakhe ivumelana lesisekelo sombuso, kodwa i-commission esikhuluma iqiniso ukuthi hayi ama-elections akahanjiswa kuhle, abantu bayatshaywa, abantu bathwalise nzima, abantu bayesaba. Ngakho-ke into zonke zayeza ukufuza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo azilungisise lezi zinto, kodwa nxa amapholisa engasazikhangelisanga ke engasazenzanga ke lezi zinto ofuze zikhangeliswe, akula phela imbangela ofuze ubana angene ku-election khona kuyizinto ofuze zilungisiswe. Yizi zinto esithina nxa sikhangela ku-democracy, into ofuze zilungisiswe nxa sikhangela ngomthetho wekhona, imithetho yesadaki le mthetho ye-Africa lakanye le mthetho yethu esilayo khonapha elizweni leZimbabwe.
UNdlovu uthi uvumelana njalo lenyathelo elathathwa ngamabandla aphikisayo elokuba kungangenwa kukhetho nxa kumimazonzo.
Isikhathi sonke lesi amabandla aphikisayo kangeni kwezokhetho kabangeni kuma-elections, ikakhulu singakhela ibandla elinjenge-MDC thile, MDC lamanye ababandla athi bona ngasoze bengene ukhetho. Kodwa umnumzana Mliswa into asezivisa yinto ezintsha akade zingananzelwa ngamabandla aphikisayo ukuthi khathesi akusafani lakudala-ke indlela ukhetho solusenziwa ngayo, indlela iZanu PF esiqibilezela ngayo ukhetho kayisafana nendlela akade besenza ngayo kuminyaka le edlulileyo.
Abezeki batshela umhlangano labenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kuyonale iviki ukuba bezokwenza libe khona leli qula njengalokho okuchiwo ngumthetho kanye lokumunyethwe yireport eyenziwa ngemva kokuhluzisisa imibiko yodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweHurungwe West nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Live talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana olwe Women's Forum namhla sixoxa ngodaba lokusungulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Onqintisa emele ibandla lamademokrats ngapha kwelemelika kukhetho lokudinga umongameli unkosikazi Hillary Clinton sephendukile njalo ekukhankaseni kulandela ukusuka kwakhe emkhankasweni lo ngomvulo ngenxa yokugula. Uhulumende welemelika uthi usethole ubufakazi bokuthi kulamadoda amabili aphathisa inhlanganiso yamalwa ecatsha awe-ISIS ngemali. Amadoda la ngathi uMohammed al-Sayed al-Himadi kanye lo Hussein Jamos abadabuka kwele Turkey. Lo ngumsakazo kaZulu umsakazo wenu elukhwabithayo owe Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ngeviki edluleyo wazise ukuthi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole amabonus okweminyaka emibili elandelayo ngoba uhulumende engasela mali. UChinamasa wethule amazwi la ekwethuleni kwakhe umbiko wokuhlela imali kahulumende kanye lendleko zakhe zalonyaka i-Monetary Policy Review. UChinamasa wengeze wathi izimali eziphiwa isebenzi phezu kweholo lazo ama-allowances seziza kwehliswa njalo kugunyulwe ezinye isebenzi zakhe emizameni yokwehlisa indleko kahulumende. Lokho kuqinule kakhulu isebenzi zikahulumende lezinye iziphathamandla zezanu-PF okugoqela umongameli Robert Mugabe yena ohle wathuma umphathintambo bona ukwethulwa kwembiko umnumzana Christopher Mushowe ukuthi ethule umbiko othi uChinamasa uzenzele okwekhanda lakhe engazange avumelane ledale le-cabinet. Ukuhlaziya ukufuthelana osokukhona phakathi kwabaphathintambo bobabili laba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umfundisi uSeni Spanda weChristian Alliance of Zimbabwe elesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-PDP unkosikazi Lucia Matibenga onguye osungula lingxoxo.
Ukuphikisana lokhu okwenziwayo kusitshengisela sobala ukuthi thina sasivele kuma maqiniso thina amapolitiki akulaudlelwano nokuzwanana mayelana nokuthi ngafuna ukubusa njani. Okwesibili sitshengisela njalo ukuthi akula lekani okuthiwa ngesikhiwa rule of law ngoba i-midterm review ukufakwa ekwenziweyo edaleni lepalamente kutsho ukuthi soku-approviwe yiphalamente kodwa umuntu oyedwa sevuka ejikisile esithi akuyenzi etshintsha izinto ezayenziwa edaleni lephalamente.
Kusibonisani lokhu mfundisi Sibanda?
Kuyakhanya ukuthi okokuqala uhulumende kasabambananga ngenxa yokuthi ambona ukuthi uminister Chinamasa wayengaletha lokho okwezenotho uhlahlula kwezinto zenotho i-midterm review lay engazange aqale adlule ku-cabinet njalo ambona ukuthi ubengakuletha lokho engazange akhulumisane lo baba uPresident Mugabe akungeke vele kwenzakala eZimbabwe ukuthi enze into enjalo. Ngakho udubo solukhona sokutshengisela ukuthi sikhangelana lohulumende osedabuke phakathi ongakwanisi ukwenza ulutho bevumelane. Kutho ukuthi bathe sebeyenze bafake egcekeni ukuthi bacabangani basebenanzelela ukuthi laba abasebenzela uhulumende abathabanga kutho ukuthi abantu bayangena futhi emgwaqweni. Nxa sikhangela ukuthi kule 25,000 ebizagcina ingasenamsebenzi sinxa singathi kulabantu abane phe imuli kutho ukuthi abasukhulume ngxenye ngabantu abayedlula i-100,000 abazaba-affected engxenye bengaba more abantu abebekade bezahlukuluzwa ukususwa emsebenzini kwabantu laba abasebenzela uhulumende. Kutho ukuthi uhulumende wethukile wabona ukuthi hayi kuyathi sokufika-ke ikhisimusi kuyabe izinto zingasalunganga lapha eZimbabwe. Sekho becine betshintsha. Ngakho udubo solukhona ukuthi nqa uhulumende ezahlela izinto zomnotho engahlela okweqiniso kodwa ehlela okokuthi uyenze kwepolitika. Ambona ngani lize lethela ingene phakathi kolunye idubo olukhulu kakhulu.
Kodwa ke okwethulwe nguChinamasa kungabe kube kuqondile na?
Mina ngibona kwami lokho ukuthi okokuqala uMinister Babu Chinamasa uqinisile ukuthi kumele uhulumende aqume indlela ukuthi imali isetshenziswe ngayo ngathi eyenze okokuthi enye imali igcinakale ngokuquma ezinye izinto uhulumende azenzayo. Lokho kuqinisile kakhulu ngenxa yokuthi ngakhangela ukuthi imali yonke ebingena iya emholweni wabantu abasebenzela uhulumende njalo iyadliwa ngephezulu khona phana uhulumende. Kodwa ke mbona ngani uphambanisile kumbe ngithi urongo lapha. Okokuqala mina mbona ngani singakhangela ukuthi uhulumende uba lama minister lama deputy minister. Ungabuza kumbe ngubani umuntu osebenza kuhulumende uza kutshela ukuthi umuntu osebenza thiwa ku deputy minister. La nqa u minister ngekho ngabe nguye omelayo. Kuyadinga omunye u minister abe nguye omela u minister lo omnye ngekhoyo. Sokuthi uthi ama deputy minister ona ngoba vele kala umsebenzi. Ngakho kumele ngathwana siyaqhuma siyabasusa bonke. Izimoto zonke zinazo zingathathwa imhola abalayo konke lokhu. Okwesibili lapha ngaqhuma khona ikuhamba kokamongameli lokho akwenzayo. Siyakwazi umongameli nxa ehamba uthwala imali ezikalakatha kakhulu ezingaholisa abantu abaningi. Njalo ke kahambe yedwa. Uhamba isikhathi esiningi elabantu abayedlula 100. Bonke abantu labana bathu yamalawensi kulezi mali kulendleko nxa behlala emahoteleni lapho abalala khona. Kulendleko ezintweni eziningi. Ngakho ngabe uquma khonoku kuphela. Mina ngibona ngani uyabe esencede kakhulu. Njalo singakhangela ukuthi uhulumende uyathenga izimoto ezintsha. Abantu esebecanga lokuthi singakhangela yona iParliamente ngwayo. Kulama senator lama MPs. Badingakala bonke bona labo yini. So mina ngibona ngani izinto umele ngabe uhulumende uquma kizo.
Angaqumi labo abanye i-25,000.
Singakhangela kathesi ukuthi abantu beZimbabwe badubeka kakhulu. Ngasikhangela i-25,000 leyana. Khangela izimuli. Nxa umuntu lo equnye umsebenzi ngohulumende, akusela ama-sectari. Ama-sectari yethu wonke savalwa. Sikhuluma kanje Harare, akula ama-sectari sokuhlala nje kuvulekile kumbe sokungama-church. Singabuya lapha koBulawayo kuyafanana. Kubo gwelu ngale wonke ama industry ayibambile amakhulu esiwaziyo awasekho. Ngakho ke nxa sisusa umsebenzi ebantwini laba ngu 25,000 baningi kakhulu. Mbona ngani uhulumende la yethu kini.
Lo ngumfundisi uSeni Spanda owe Christian Alliance of Zimbabwe obexoxa endawonye lo nkosikazi Lucia Matibenga owebandla le PDP. Isikhathi sesidliwe ngumangoye emthwakazo omuhle kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka uthi imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes izabe isiqalisile ukusebenza ekupheleni kwenyanga ezayo. Amalunga edale le-European Union athi akhathazwa ludlakela osoluqhamuke eZimbabwe lubangelwa ngamapolisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.